yasi asihambi emthethweni kwekhodi sicela i-declarate ngoba officially besingakaziswa anything phandle kokuba kwezinto esizithola ku-social media.
Ye, ungasichasela ukuthi i-declarate leyo kuyini?
Isinqumo esivele emthethendawo esiveza ubana ubana unduna ukhayisa lokhu induna akulanto esitshintshile ngoba ngomsekelo somthetho eZimbabwe induna ukhethe imuli yayo bese ku-proclamation by umongameli welizwe and akulo omunye umuntu ongabisele emuva leso sinqumo nxa sesivele senziwe phandle kwamongameli welizwe.
Kulesinye isahluko somthetho esinika ezinye induna amandla wokuthi susa esikhundleni omunye wabo nxa kukhona okusolisayo.
Nxa kukhona okusolisayo kuba kekhethi induna ezintathu ezihamba emndeni ziyehlolisise zichwayisise bese zinika ama-recommendations. But edabeni lona olukhona induna ukhayisa ayizange yatshela ukuthi kulo hlupho ayizange yabizwa ukuthi izophendula lapho ngikuzwa nje ngomahlemkemu ukuthi kube nomhlangano lapho kumele lombono ukuthi imiswe. Induna yaphoyintwa ngasemthethweni ngo-2014 umongameli wayekhona upresident then okugcotshwa ekwenziwa emdeni lezinye izinduna into iyadlula kudala.
Nibona ingani ngesingisi lile strong case yini?
There's a strong case. Strong case ngokela umthetho uphambaniseke isisekelo sombuso lemthetho eminingi kakhulu. Hayi emthetho ndaba clear flag matter esizayini.
Kodwa kwakathesi induna lokhu eqhuba umsebenzi njengendona?
Ye, lokhu eqhuba umsebenzi. Kuyaba la izolo ekuseni lasemini. Lokhu eqhuba umsebenzi njengendona. Akula nto emisileyo.
Nxa kungela lutho lulotshwe phansi lihamba lithweleni emthethwanda lina liyathi likubonenga?
Hayi, kulezinye induna esizazikhuluma so I think sizathola i-declarator besabe sikhale libe bemukuyelekho bekhuluma lokho abakukhulumayo okuphambanisa uZulu.